iskweleta sikhokhelwa. Uwo wayitela akumina wakutshela, mina wakutshela ukuthi iskweleta sikhokhelwa. Uwo wayitela akumina wakutshela, mina wakutshela ukuthi iskweleta sikhokhelwa. Uwo wayitela akumina wakutshela, mina wakutshela ukuthi iskweleta sikhokhelwa.
Yeah.